Isilinganiso sokugugudeka komnotho eseinflation sibikwa sesiqansile sisuka kumachumi afika phose ikhulu i97.85% sayafika phose amakhulu amabili i175.66%. Lokhu sokuthiye ingcwethi kwezomnotho zisithi isimo somnotho elizwe sesiphose sifike kwesomnyaka ka-2008 lanxa impahla zingakaqali ukunyamalala ezitolo njengaleso sikhathi intengo isihahabela khona. Ngakwelinye icele iholo lezisebenzi lokhu lingakhuphuki osekuthiye iningi lisebunzimeni. Uhulumende wakhweza iholo labakubutho wathembisa ukwenza okufanayo kuzisebenzi zakhe zonke. Kodwa amatitshala athe esiya emabhanga athola dololo iholo alikhwelanga osekuthiye udaba lokutshengisela solusobala. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi izisebenzi zizonde ziganunwabo.
Besikizwa lapho uhulumende ethembisa abantu esithi yena abantu uzabanika imali and wazowafanisa ukuthi umuntu ophansi uzathola imali engange-1,000 RTGS. Bonke abantu baba lethemba. Waze wedlula uhulumende wasuka lapho wathi ufisa ukuthi lalaba ama-private companies labo bezokufana benika izisebenzi imali. But kathesi nxa sesisizwa amahemuhemu axoxwayo lapha khaye ngathi uhulumende kasezwakali. Siyakunanzela ukuthi lezwe kade kufanele lahlale lezi zisebenzi phansi asahlanga lazo. And nxa sokunjalo siyakwazi uhulumende uselengqondo yokuthi aphonge ukufaka imali ayifakayo enale engaqhedakaliyo.
Esinye isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi udubo lokhu lusiya luqhela.
Kobulawayo izinto zakhe ziqansa intengo, sikhuluma kunje umthova lawo uqansile usuyi-$2 ngoba bethi khona amafutha ezimota lawo akhwelile, so yikho nje labo-ke suke bakhuphula-ke intengo yomthova. Kodwa kubuhlungu ngoba khathesi izisebenzi zikahulumende kade zikhandele iholo ukuthi lingezelelwe, abasazange bathole-ke ukuthi bangezelelwe, kodwa ngathi izinto lokho eziyala zikhuphuka siya phezulu. Hayi, abantu vele abasenelisi lutho sokuphileka nzima khathesi. So kuyukuthi nje abantu badobhe kuphela impuphu lembhida kuphela badle, kodwa vele sokuphile kanzima abantu abasenelisi lutho. Lokuhambisa ngisho abantwana esikolo sokunzima kakhulu khathesi. Ade sikhangela ukuthi izinto ezikolo uthole ukuthi izikolo eziningi nje zikhala ngokuthi khona amagetsi ahamba, abazange bakwanisa ukuthi baprinte ama-examination papers. Vele kunzima, abantwana babhala nzima ngisho nezikolo khathesi ukuthi babhala ama-exams abo. Kunzima kakhulu, impilo yakhathesi isinzima kakhulu, sibile ukuthi sokuyukubamba ngamandla singoba kungela ngenye indlela.
Owancintisa edinga isikhundla sokuba lilunga ledale lephalamende kobulawayo umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uyalandisa.
Esingakusho ukuthi i-government incindezela izisebenzi ngalokhu abakubiza bethi ngama-austerity measures abo okuzama ukulungisisa umnotho welizwe oyehlulayo ukuthi ulungiseke. Esikutsho ukuthi i-government lakho kukhona emcijweni esizabe sitshengisela ngayo ukuthi imiholo yabantu akayikhwele iye phezulu.
Ingcwethi ecubungela izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi nxa kukhangelwa umumo okhona elizweni isilinganiso se-inflation siphezulu kulaleso esikhulunywayo.
Ya, ngibona njengani leqiniso ukuthi i-inflation isikhwelile kakhulu. Bakhuluma nge-175%, kodwa ngibona njengani isedlula i-175% nxa sikhangela ukuthi intengo zalapha eZimbabwe zitshintsha mihla ngelanga. Ungasenani ukuthi sakhipha ukusetshenziswa kwama-US dollars, ngibona njengani awuthintanga lutho. Ungaba yimbangela kodwa ayisiko kodwa okubangele ukuthi umnotho ufike lapha, ngoba sokulesikhathi sikhuluma ngendaba yokuthi thina asila esikulungisayo esingakuthengisela phandle kwelizwe esingakuthisikusilethela imali. So udubo lwethu ukuthi asila imali eneleyo e-foreign currency ukuthi sisebenzise, sithenga okuningi ukwedlula esikuthengisayo.
Ngeviki ezayo kule nhlanganiso zezisebenzi eziningi ezithi zizatshengisela zisola ukungaphathi kuhle ezomnotho okwenziwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngu Chris Gande ngise Washington DC.